So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhla ka 9 kuNhlangula 2017 nguNtungameli Nkomo endabeni zethu lamhlanje
namhla sithe yenza umhlangano lwasebenze eHarare so siuphindile lapho kweBulawayo sahlanganisa ama political parties akumama avela kuma different political parties to make sure that our target of 2 million women voters we reach it.
Abesifazana abakwezombusazwe bahlangene lamhlanje kobulawayo besafuna udaba lwamalungiselelo okhetho luka 2018. Ikomiti yedale lephalamende ebona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe isikhonone ngocuku isizalwane seZimbabwe eziphathwa ngalo kwele South Africa la kwele Botswana. Kuwaza Friday silomculi we Afrokwasa uZibusiso Ndlovu ocula enguzi wengoma. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abesifazana abakwezombusazwe bahlangene lamhlanje e-amphitheater kobulawayo besafuna udaba lwamalungiselelo okhetho lomnyaka ozayo njalo beqhuquzana ukuthi baphatheke kulolu khetho njengabesifazana. UNompumelelo Moyo usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Bekungabizwa ozwayo lamhlanje kobulawayo abesifazana abekwezombusazwe bebuthane e-amphitheater bekhuthazana njengabesifazana hathi ukubhalisa ukuvota kukhetho oluzayo luka 2018 kuphela kodwa lokuncintisa ezikhundleni zobukhokheli ukuze kukhuphulwe inani labo edale lephalamende. Unkosikazi Priscilla Misi Hairambu iMushonga umasungula ukusebenzelana kwabesifazana abakwezombusazwe uthi lo ngumhlangano wabo wesibili ulandela abawenzela eHarare.
Namhla sithe yenza umhlangano lwasebenze eHarare so siuphindile lapho kweBulawayo sahlanganisa ama political parties akumama avela kuma different political parties to make sure that our target of 2 million women voters we reach it.
Isakhamuzi sakobulawayo esiphatheka kwezombusazwe unkosikazi Patricia Chabalala uthi kuyamthabisa ukumanyana kwabesifazana lokhu.
Uhlelo lwabomama lokuthi babambane luhle kakhulu njalo kuqakathekile njalo isikhathi sokuthi omama bantshintshe bathandane ngenhliziyo zabo zonke babambane. Kungabi labandlelithi omama babandlelithi izobalutshwana lana nama badlala abomama abalutshwana asibambaneni lawo thina silamabandla esilabantu abaningi ibandlela abantu abaningi.
Kodwa iningi labo belikhala ngodaba lwencwadi ezikhombisa ikheli abathi lulakho ukubavalela phandle ngoba bengelazindlu njalo kungelula ukubhalelwa incwadi ngumninindlu. Unkosikazi Evelyn Masayithi webandla le-People's Democratic Party uthi lolu ludaba asebalwethulela izeki.
Thina kuthi kuzeki nje thina njengabomama selithi kuzeki.
Unkosikazi Gladys Hadebe ongumgcini sihlalo ohlangothi lwabesifazana ebandleni leNational People's Party ukhuthaze abesifazana ukuthi bengagwenxani.
Kudala sisebenzele obaba sisetshenziswa sisifa pena sibavotela lo umnyaka bomama 2018 umnyaka wethu omama asizameni ukuthi ezindaweni zethu thina sonke sazana ukuthi nxa lapha kulomama wethu ibandla thina abanye amabandla singabhemani kodwa ibhora lingale bomama bograce angithi singamakali sodwa ibhora lisigrace thina sifuna ibhora ngale.
Abesifazana bavumelane lokuthi abafuni umuntu ozachawa ngesikhathi sokhetho, bethi abantu ababambane okugcizelelwe ngunkosikazi Stylish Magida wezaphu. Kobulawayo lamhlanje bekulenjabulo phakathi kwabesifazana kulomoya wokubambana bekhuthazana ukuya kukhetho bebambene ngoba sesiside isikhathi bekhankasela abesilisa ukuba bababuse. Unkosikazi Joyce Mujuru, unkosikazi Thokozani Khuphe, lonkosikazi Lucia Mathibenga ngabanye abangene lomhlangano bekhuthaza abesifazana ukuba babambane. Unkosikazi Mujuru uthe abesifazana abayangena umhlangano wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba iUnited Nations bacele abesifazana beZimbabwe ukuba babambane ngesikhathi kuyiwa ekhethweni ngomnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Okokhela idale lesenethu unkosikazi Edna Madzongwe uthi lanxa inani labesifazana abangamalunga edale leli likhwelile selokhu lasungulwayo, lokho lingakafiki kusibanga esihambelana lobuningi babo elizweni. Ekhuluma ngelanga lesibili lokubukisa imisebenzi yedale lephalamende eHarare namuhla, uMadzongwe uthe kathakazeleli inani labesifazana elikhona ngoba liyisilinganiso sokungamachumi amathathu lane ekhulwini kuphela. Idale lephalamende lathi lisungulwa lalilelunga elilodwa kuphela elisifazana. Umsekeli wesikhulumeli sedale leNational Assembly unkosikazi Mabo Chinomona uthe uqakathekile ukuthi abantu bavotele abesifazana ukuthi babamele edale ngoba yibo abazi kuhle inhlupho zikaZulu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele unkosikazi Rita Ndlovu owake wamela inkulumane edale lephalamende ekubandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Welsh Mencube.
Mama ngabaningi izizathu eziningi izizathu ezenza omama sicine singabaningi ephalamenti. Hhayi uyasicha ukuthi kulokuthi khonokho ukuthi abomama kasisapotani emaphathini. Kule ndaba yama-primary elections eyenzakalayo uyasicha ukuthi omama uyabengala mali yokukhontesta ukuthi anciphisane lo muntu ongubaba ku-primary election. Uyakwazi ukuthi vele ku-politics yenzakala nabanye bayakwanisa ukuthi athenge abantu ukuthi bamvotele. So abantu abangabomama babaye bengala imali yokuthi bayenze njani, bathenge abantu ukuthi babavotele ukuthi bawine ku-primary election kwenzele ukuthi baye e-parliament. Two, omama vele kasisukuni kasiphume ezindlini, okuyisizathu sokuthi namhlanje sibe sikhuthazana ukuthi omama kumele siphume siyovota ngobuningi endisisekelayo ukwenzela ukuthi sibe baningi ekholakale lapho okwenziwa khona imithetho. Boba uyakhangela isikhathi esiningi lapho okwenziwa khona ama-decisions uyafica kungabobaba kuphela kungalabo mama. Kuseziyayo ukuthi ne-culture yethu futhi khonokho ukuthi umama vele emsebenzi yakhe usekhitchen, abanye omama lokho besesaba ukukhokhela besesaba ukuthengamela, yikho kwenza sibe balutshwana. So izinto ezinjengalezi ziyakhuthaza, la ubona omunye umama ekhuluma phambi kwabantu kuyakhuthaza abantu ukuthi labo lase kufika ezikhundleni zokuthi bakhethe basikule bayezimela labo njengabomama.
Bona omama abasedale lephalamende ungathi bayawuyenza yini umsebenzi ngemfanelo?
Kesi ngathi bayawenza ngoba sebekubonise ukuthi khonokho ukuthi sibengabuthanisa omama. Omama babelazi ilungelo labo ukuthi balelungelo lokuthi bakhethe, balelungelo lokuvota, balelungelo lokukhethwa futhi. So kutshengisa ukuthi imfundiso lethu siya phambili abantu bonke sebevuleka ukuthi nga umele ufuna ukuthi uyefika esikhundleni lesala kumele abanye umama labo ubakhudeze ukuthi labangele ezintweni ukwenzela ukuthi la uthole ufikele. Uzakhangela ukuthi ngathatha i-example yokuthi ku-inclusive government le edlulileyo ekade silayo ngo-2018 omama lokhu zeliphezulu khona ngale kulokhu uza kwi-presidium kwakunabomama abangaki ukhabhinethi abathathi.
Unkosikazi Return Love ngwake wamela inkulumane kudale lesenete kubandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Ikomiti yedale lePhalamende ebona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe, iParliamentary Portfolio Committee on Foreign Affairs, sikhonone kakhulu ngocuku izizalwane seZimbabwe eziphathwa ngalo kwele South Africa la kwele Botswana. Kodwa abanye abeZimbabwe kwele Botswana bathi ngaphandle kokuthi umumo omnotho ulungiswe ekhaya, isimo sokudubeka kwabo bephandle kwelizwe sizaqhubeka. Kubika uMartin Ngwenya.
Umgcini sihlalo wekomiti yedale lePhalamende ebona ubudlelwane beZimbabwe lamanye amazwe omhlaba, umnumzana Kindness Barata, ubika tshele iPhalamende yeZimbabwe ukuthi abeBotswana labeSouth Africa bahlukululiza izizalwane zelizwe lakhe. UBarata uthi bazahlangana leziphathamandla emazweni omabili ukukhonona ngempatho ephiwa ikakhulu labo abeqa umncele ongekho emthethweni. Inengi elifika inkulungwane lenkulungwane labeZimbabwe lingena eBotswana kanye leSouth Africa libalekela ubunzima besimo somnotho ekhaya. Ngokunjalo abanye eBotswana abafana loMthabisi Dube bathi uhulumende weZimbabwe kafake imizamo ekulungiseni umnotho welizwe okuyiso isiqoqela esixotsha abantu elizweni.
Hayi, into kumele sizibuze yona yikuthi okwenza ukuthi abantu bebaleke ezweni lakithi kuyini. Uthola ukuthi umuntu uza azihlalele anganawo amaphepha ngenxa yokuthi isimo sibi ekhaya. So uhulumende angaze kukhulumisane leBotswana kumbe leSouth Africa kuyafanana. Okuqakathekileyo ukuthi silungise indaba yethu, silungise ilizwe lethu.
Kunkanti unkosikazi Abinare uthi ekhaya baxoshwa isimo esilukhuni somnotho okwenza babone kungcono ukubhenisela ukuhlukuluzwa eBotswana. Uthi liqiniso abantu baphathwa ngochuku kodwa iZimbabwe kumele ilungise indlu yayo.
Abantu bayahlukuluzwa yebo, kodwa indaba evele isiqokoqela iwo umnotho weZimbabwe. Lamanye amazwe asediniwe ngodaba lwakhona.
Omunye weBotswana umzana Tsepo Busaletsu uthi abangena elizweni ongekho emthethweni bayahlukuluzwa ngoba bebonakala njengabantu abazodala amacala.
Illegal immigrants from Zimbabwe will always be a challenge.
Yona ukuzahlala kuludaba oluhlumbayo phakathi kwamazwe omabili, ngoba iBotswana ibona angathi abangena elizweni ongekho emthethweni bazodala amacala.
Abangena elizweni ongekho emthethweni bathelwa imvubu bengakabuyiselwa eZimbabwe, kodwa sekube lokukhonona ukuthi abanye baphuma belimele kakhulu. Kulomunye osanda kulahlekelwa lelihlo ngemva kokudutshulwa amapholisa, kukanti omunye kasenelisi ukuhamba esesebenzisa isihlalo samavili i-wheelchair ngemva kokuthelwa imvubu. Amazwe omabili ahlala njalo nje edinga indlela angahluza ngalo udaba lolu lwabangena eBotswana ongekho emthethweni. Umhlangano ocina owe-Joint Permanent Commission on Defence and Security ubanjwe eGaborone evikini esanda kudlula kodwa kungatholakalanga mpendulo. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngeSaffron kweleBotswana.
Live Talk lamhlanje sixoxa ngengozi zomgwaqo ezikhanya sezibangela imfa yabantu abanengi ngenxa yezizathu ezitshiyeneyo ezigoqela ukonakala kwemigwaqo lamaphutha abatshayeli. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umumo wezombusazwe kwele Bhilithane usuyingxabangxoza ngemva kokhetho oluqhutshwe kulelo lizwe izolo. Impumela yalo etshiye ibandla eliphikisayo ele-Labour Party selilezikhundla eziningi. Elama-conservatives lona elikhokelwa inhloko kahulumende unkosikazi Theresa May lilahlekelwe izikhundla eziningi. Amazwe asemhlubulweni we-Asia Pacific abikwa esebhekanelo kuqonga okukhulu kodubo lokuhlaselwa kwemitshina yakulezi nsuku, amakhompyutha, olwe-cyber crime kanye lokuntshontshelwa kwabantu izimali. Omunye wabasakhulayo abaza ngapha eMelika ngeviki ezayo ukuze funda ngobukhokheli obuqotho phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship, unkosazana Nomalanga Ndlovu, uthi ukhangelele ukufunda okunengi okuzamphathisa ekuthuthukiseni inkampani yakhe.
Ngiyajabula kakhulu ukuthi lami ngikhethiwe ukuthi ngihambe eDrake University, and into engiyikhangeleleyo yikufunda. I think kuqakathekile ukuthi sifunde ukuthi amanye amazwi ayenzani njalo baphumelela njani. So into yokuqala engiyikhangeleleyo ukuthi ngifunde ngikwanise lami ukurepresenta abantu bakoBulawayo lamanye ama-young people abafuna ukuhamba next year.
Kahle kahle wena kuyini okwenzayo empilweni?
Mina ngile company yami okuthiwa Outspoken Consulting, and ngiyafundisa abantu ukuthi bakwanise ukukhuluma phambi kwabantu nxa belama-presentation abayenzayo, ama-business abo kumbe ama-presentation for anything. Ngiyabafundisa ukuthi ba-presente njani, ukuthi nxa beme phambi kwabantu bakhangeleke phambi kwabantu, ngoba kwesinye isikhathi ungaba ne-product emangalisayo but ungayihlileka ukuthi uzi-expresse kuhle phambi kwabantu, then awusezuphumelele ngendlela owade uzaphumelela ngayo nxa ukwanisa ukukhuluma kuhle.
Ngezinye indlela uyenza i-public speaking?
Yeah, public speaking training, yeah. I think singayifaka njalo, ingaziseka better. That's just a part of it.
Uyiqale nini inkampani yakho?
Last year ngo-January.
Kahle kahle kuyini okubonile okwenza wavusa likampani?
I think ngithanda nje ukukhuluma, then ngasembona ukuthi kona abantu abaningi abafuna uncedo, abafuna usizo nxa bekhuluma, bengabe besebenza kumabhizinisi amakhulu, bengabe besebenza ezikolo, njalo even abantwana labo kuqakathekile ukuthi besabancane bakwanise ukukhuluma, ngoba emhlabeni kathesi uma zithulela kaphumeleli, ngoba kulamuntu okwaziyo ukuthi ufihle ngaphakathi kwakhe. So umuntu angakwanisa ukuthi akhulume, uyakwanisa ukuthi azwakale, abantu bamuzwe laye phakathi kwekamphakathi. So ngabona ukuthi kuqakathekile ukuthi abantu bekwanise ukukhuluma kuhle bengayisabi, bengelavalo.
Unkosazana Nomalanga Ndlovu ngomunye wabasakhulayo abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship. Lithiye indlebe kusasa elizwe siqhubeka sixoxa labanye abakulolu hlelo. Kwezemidlalo lamhlanje, umsekeli weqembu leHighlanders uJosphat Mzaca Ngulube utshengisele koBulawayo namhla ekhonona ngesijeziso esetheswa leli qembu yiPremier Soccer League ngemva kodlakela olwenzakala mhla leli qembu lidlala lele Dynamos enkundleni yeBaba Fields ngenyanga edluleyo. Kubika uJoseph Njanji.
Ungulube ubhode idolobho lakoBulawayo ephethe ibhakane ebelilotshwe ngakwelinye icele kuba imali efika inkulungwane ezine okumele ibhadalwe liqembu leHighlanders njengesijeziso sokuba abalandeli baleli qembu badale ukuba umdlalo walo leqembu leDynamos ungapheli ngenyanga edluleyo iningi kakhulu, kanye lokuthi umgcinisihlalo weqembu lelo uPeter Dube wamiswa ukuphatheka kwezenguqu inhlanganiso yezifa ebiselwe esikhundleni sakhe. nakolinye icele ibhakane likamzacabi lilotshwe ukuba ubudlwangudlwangu wabufunakali emdlalweni wenguqu inhlanganiso yezifaka itshiyane lobukhohlakali ezombusazwe kazifunakali ebholeni kanye lokuthi abonompembe betshiyane lokuphemba ubudlwangudlwangu. Phezu kwebhakane kumacele omabili bekulesitsho esithi asifuni bombulu esidume ngemva kwawo umdlalo ongasaphelanga enkundleni ePapa Fields mhla zili-14 ngoNkwenkwezi kuthi ngaphansi bekulotshwe ukuba isoze ibulawe uyala umzaca. Ekhuluma nomsakazi weStudio 7 uNgulube uthe ukhethe ukutshengisela eyedwa ngoba ngendlela imuli yayilendaza enkulu ngayo bekungonakala nxa abalandeli baleli qembu bengatshengisela ngobuningi babo.
So ikon kete uti na ngipote nye wa nye demonstration nye se ngihamba nye se ngisubmit on behalf of the elders family. Inshu questions like one corruption yiku referring. Ito tase we referring for corruption, for people like Chiangwa bring politics in so. One time ngamon Chiangwa uyabe busy, ebu ZANU-PF. Etosha na labo kasukwere. Ila ngilandila uzambone ese mwenye sisele zabu.
UNgulube uqale ukutshengisela kwakhe ngaphandle kwesitolo se-Pick n Pay Hyper, wahamba wayadlula ema-ofisini enhlanganiso yezifa, wasegcina esithombeni soya ngumsekeli kamongameli welizwe uDr. Joshua Mqabukonkomo, lapho afundele intatheli lwezulu izikhalazo zakhe phezu kokuphathwa kweqembu le-Highlanders zinkokheli zomdlalo wenguquko leZimbabwe. Kolunye udaba olumelana nomdlalo wenguqu, iqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elaziwa kakhulu negama elithi ama Warriors ngesonto lizadibana leqembu elimela ilizwe leLiberia enkundleni National Sports kumdlalo walo wawuqala owomkhankaso wokudinga amaqembu aza kuyadlala kumncintiswano we-Africa Cup of Nations ozaqhutshelwa elizweni leCameroon ngomnyaka ka-2019. Iqembu leZimbabwe leLiberia kusibaya sikaGroup G ndawonye lamaqembu amazwe athi eleDemocratic Republic of Congo kanye leCongo Brazzaville. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kuwaza Friday lamhlanje sihamba lomculi weAfrokwasa uZibusiso Ndlovu ocula enguzi wengoma osethule idlalate lakhe elitsha elilesihloko esithi ngivuswa isililo. UBenedict Nhlapo uyalandisa.
Nensizwa esakhulayo uziwe ngoma othoshulwe yingwe uKame ePlumtree. Umculo walensizwa ikhwasa khwasa yaseDRC ayixubanise lo mdumo osendo lwamaTswana. Uthi kwezingoma zakhe uye wagwegwa abakhonale eDRC kade kuTswana uhamba lo mculikazi odumileyo uSlizer.
Sakhela kwenye uthola kukana mwanozo jela banyo ndeni siti yezu wene ndele pezu kwa kulu ndi mtete 2 years uli enza ene na bande nsebezena hapa ma guitarist nsebezena ukele album nsebezena bandu waba na experience ya kulu waba nsebezena samurai ngingo omu yota le elite wase Kongo ndeni rhythm nsebenza no Masamba u Joseph Masamba wase Zambi ndeni bezu kwa dlala ukuti
le ndlalate lakhe lengoma ezisikhombisa kule yona ethi ngivuswa isililo ukhala ngalabo abafulathela abazali babo ekhaya babachiye besidla imbuya ngoluthi bona ngapha bezifela ngamakhumkhumu. Uthi ke nxa eseyixubanisa la magitala omdumo wesitswaneni kuphume uluju oludliwa umuntu ebotshelwe. Lubanje abaculi abanengi befisa ngazo zonke indlela ukuyaduma emazweni uziyena uthi iAfrokwasa yakhe ufuna idume kuzokazi leAfrika.
iphupho lami kuzibona sengidumile kakhulu e-Afrika mhlawumbe sengiwumculo nami osedume kakhulu e-Afrika ukuthi sengadlala noma kuphi e-Afrika sengumuntu mhlawumbe osefana nabo-Chameleon sengingumuntu osefana nabo-Khanda Bongo.
Balutshana abaculi beZimbabwe abathe ngokungena kwezomculo behluka kulokhu okujwayelekileyo. Yinengi-ke lingena kwezerumba, ezokholo, imbube, i-house loba i-hip hop. Uzikena uthi zitholele lidlalade nawe njengom-Afrika, uzincome ngobu-Afrika bakho. Studio 7 in Johannesburg, South Africa. Ngingu Benedict Mhlapo.
Iba uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singake hlukani isikhangele ebezihamba phambili. Abesifazana abakwezombusazwe bahlangene kobulawayo lamhlanje behlafuna udaba lwamalungiselelo okhetho. Ikomiti yetale lephalamende ebona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe ikhonona ngocuku izizalwane zeZimbabwe eziphathwa ngalo kwele South Africa la kwele Botswana. Kuwaza Friday besilomculi weAfrokwasa uziwe ngoma. Kwanelo kwalamhlanje mthwakazi omuhle olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Matukanduna vafupatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.